into emgqoka yile mfuka nkomo angisho ukuthi ngivumile ngalokwenzakalayo ukuthi izanu iwinile eqinisweni engikwazi ukuthi izanu akula khetho engaluwina in a free and fair election kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Ubidi isimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa iMDC inganqobanga yibula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlule pholi ingenelene ekhethweni angithi ukukhetho kulingenele ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi ngangingakhethwanga mina lingavumi uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho uphambanisile uTendai izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona sokuthi ngakuthiwa bamncitsha ithuba lokuthi abekhuluma le ntatheli zindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza
amapholisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chiziba singabona bebotshwa yini ababili lapha
iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo ngumuntu oleqala uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesiqhuse seZimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhishwe nguTendai Biti kulicala akusho ukuthi bazamdinga bembophe ngoba wephula umthetho kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa